Kangelo kokobe tunamasiba bethethe lamazwi
wawuzenzi
namasiba wena
ndingalitshona njani zulomuhle lapha khona endaweni zonke ke zomhlaba. Namhla ke sixoxa ngodaba lokukhahlamezana ezindlini. Siyabona ukuthi kula mifanekiso eminingi elokhu ibhotabhota khonapha ke ebulenjini bokuzilibazisa etshengisela omunye umama otshaywe komunye okumangalisayo ngumkakhe kwele South Africa lo ke isizalwane seZimbabwe. Ye ukuthi nhlaziye lolu daba lomnumzana Ezra Chisa Spanda ngibe lo mama ke unkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe khonangale ke e-Israel. Chisa nyakubingelela ba.
Ya ubingelela ngiyabonga kakhulu ke Dube.
Mabhebhe kunjani ma?
Ngiyaphila baba Dube, ngiyajabula ukulijoyina nami uhlelo lwethu.
Ye so sichaze ngawe sibili Mabhebhe, udaba lolu lokutshayana ezindlini ulubona njani?
Mina ngendlela engikubona ngakhona baba Dube, isimo sakhona sikhanya siyamemetheka. Yazi kuzwisa usizi, kuzwisa ubuhlungu, and ngendlela okwenzakala ngakhona uyakubona nje ukuthi into yakhona ungathi ayini iyaqhubeka iya phambili. Akulunganga. Lasebantwaneni bethu khumbula abantwana uma bebona kuthaiwana ezindlini kugwazwana kuvulalwana uyabona nje into yakhona ukuthi ayilunganga, ayikho right.
Baba Chisa ubona njani khonokho okusanda kwenzakala?
Okuthiwa amabhebhe yikho khona ukuthi inhlonipho kayisekho Dube. Into ekhona yikuthi into umnotho wezinto kumbe umumo wezinto elizweni lakithi abantu sebegcwele sebemahlani indawo yonke abaningi abakhulayo awasela sikhandezana sokuthi balawe ngoba bakazi labo khulu abasahlala komalimake komalimabo sebebomba ukukhula nje umntwana ahambe yedwa ehlala yedwa angakwazi ukuthi umfazi uphathwa njani kumbe indoda iphathwa njani ucike sulokuxabana okuningi.
Amabhebhe okunye kukhanya ngazani kulabanye phela labo mama kani bagangile kanye labo baba nxa ukuthi khonokho esikuzwayo umuntu ebanjwe xhaka kunje eganga pho kubanjwa njani?
Mina into engiyibona ingcono baba Dube, abantu abafunda ukuthi yazi asifani lamakhiwa. Amakhiwa mangabe uthando luphelile uyakutshela livele lihlukane. Manje thina abantu abamnyama iproblem yethu yile ukuthi sifuna ukuthi noma kunjalo umuntu usumbona ukuthi awuselala uthando lolu olwaqala lilalo kuthiwe ngiyaqhubeka for the sake of abantwana. Yabona into yakho ene akulunganga. Yikho ukuthi zonke lezi zinto lezi
vumelana nawo Mabhebhe. Into ekhona kungaphela uzuthi sokuphelile akusela lutho. Wayazi akumelanga ufohle, kawumelanga umfihlele lowo muntu. Umtshele lakhe ukuthi uthi ebalungile sihlala kubo laba bayakhuluma ukuthi hayi sithandwa sami akusatsho kimi. Lawo ungaziphumela ngawufuna ukuphuma okuzidingela lowo ufuna ukudinga. Thina sawumnyama umuntu ufela ngaphakathi abe lolaka futhelani azathiye omunye umuntu ukuthi azambamba kodwa ngifuna ukuthola leyo mistake ayenzayo. Sokucinga sizakala into eyenzakalayo abanye bayabulawa. Wabona ngoba bengidlandisa wakubulawa abantu abaningi. I think last time sigcina inyanga le mihlanu edlulileyo Dube sokula abantu abafika 7 abafaya ekhaya bebulawa ngomkabo.
Kunzima lokho Mabhebhe sibili. Pho ke nxa abantu bebanjwa khonokho kusenzakala khonokho kumele bekubambe njani? Umuntu azibambe njani sokunjalo?
Hayi esikhathini esiningi baba Dube uyabona abantu kulabantu abathanda izindaba zabantu. La khona ngeke mbasoje labo ndaba zabantu. Abantu labo abazifundisa ukuzithoba bafunda ukuthi umuntu athanda umuntu oyedwa ngesikhathi esisodwa. Uyabona ukuthi obaba mina njengomama ngizokubeka ekuthini obaba into esengike ngayibona ukuthi obaba bafuna ukuhlukumeza omama umuntu akuhlukumeza uhleli laye endlini. Yena as long as ezobuye kuseni alale ngekho endlini wena kumele ubuhlezi umlindile. Angacabanga ukuthi kusasa umbungene kuseni endlini emadabuka kusa yikho lokho wena umama kumele ubulindile kusendlini. Kurongo khonokho obaba abaningi ezindlini lapha Dube obaba abaningi ezindlini lapha bahleli nje labomama ukuthi kuthiwe la ema kuthiwa obaba kumbe kuhlangene abanye obaba balemizi la ekuthi kulomuzi kulomama labantwana endlini kodwa umuntu eziphilise okwensumbelume okomuntu ongathathanga ongelamfazi kubi khonokho yikho kudala zonke lezi zinto. Uyabona labomama manje umuntu zathi usithi uyahamba akuncenye kumbathi hlala uhlale kodwa uyaqhubeka kuhlukumeza ukhonapho endlini. Abantu abakwazi ukuthi yazi uma uthanda umuntu akuhlukumeza umthanda uthi uyahamba esingakubeka sithi ngesilungu baba manipulative abantu bakhona. Umuntu loyana uza kuncenga athi hlala kodwa aqhubeke ekuhlukumeza. Abanye ngabakhulumela eceleni akutshela ukuthi yena yindoda akula nto ngamenza yona. Yabona into enjalo yikho kudala ukuthi labo mama manje sebelinde ukuthi ubaba ngalala umuntu avele athathe into ebulalayo straight ukuthi ngoba lapha ngiyazi ukuthi ngingamkhutha yini ngifile. yabona into enjalo.
Sizaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Silonkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe, isizalwane seZimbabwe esihlala e-Israel, lobaba u-Ezra Jesus Banda, umsakazi olodumo. Ngolubalulisa emoyeni ngenjabulo ngumthembo Sithemba uGibbs Dube Lilane.
Ligcina amasiko wethu, owakusenziwe manje. Kanjela obaba mkhulu, babe lobo logogo wethu. Kanjela ezinye izizwe, ziyawagcina amasiko wethu. Kanjela amanye amazwe, bayawagcina amasiko wethu.